Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingayi livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 23 ngwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ibandla le-ZANU-PF lihaze amaphepha amanga athi leli bandla alisaphatheki kukhetho lwanamuhla.
Amalunga ezaluphi kazanga lali namhla behaza yonke indawo amaphepha aqamba amanga. Amaphepha lawo achona ukuthi iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-advocate Noso Chamisa siphumile kukhetho. Besicela abantu bengalaleli amanga lawo.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli icela umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe izeke ngamandla ukuthi ilandele umthetho nxa isethula impumela yokhetho lukamongameli.
So kathese sikwenzileyo ukuthi senze esithi i-mandatory interview ukuthi this time around kufuze ama-results e-election yonaleyo abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele osungula uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota uthi abantu abasukume ngobuningi babo lamuhla bayevota.
Inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe ku-ballot box. Mama ungaphakami unguwe wodwa le muli yakho kuphela, kodwa khuthaze umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengoba kulilanga lokhetho siqala ke ukhetho ngendaba eziphathelane lokhetho lwalamhlanje.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota.
Yebo, njengoba ke silitshelile nje ukubana lamhlanje lilanga lokhetho, ilanga lokhetho kulolwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele osungula uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota abesilisa ngokuncitshwa ucansi, abasakhulayo ngokungapheke phakulelwa ukudla ezindlini nxa bengabhalisanga ukuthi bavote, njalo basukume ngobuningi babo lamhlanje bayevota. Asizweni ixoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Uhlelo lubuya kanye ngemva kweminyaka eyi-5. Nanti ithuba selifikile ngemva kweminyaka eyi-5 ubana sikhethe kumbe sitshintshe ubukhokheli obesigaba, obe-region, lobelizwe. Thanda ukukhuthaza kakhulu umama oyemathebelelenzi lwaseZimbabwe ezweni lonke jikelele ukubana kasiphakameni bomama siyevota. Singaphakami singabomama kuphela, kodwa siphakame lezimuli zethu zonke. Mama khuthaza ubaba, khuthaza ugogo, ukhuthaze ukhulu, ukhuthaze abazukulu, ukhuthaze umntwana wonke ole-18 years and above ukubana ayevota. Inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe ku-ballot box. Mama ungaphakami unguwe wodwa le muli yakho kuphela, kodwa khuthaza umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo, ukhuthaze isigaba sakho sonke ukubana siphakame. Bethwele isithupha, i-passport enga-expiranga. Susani ukwesaba kuzakhamizi lokho esikuzwayo ukuthi kuthiwa manxa uvota bakhona abakhona ukubana babone ukuthi uvotele bani ngamanga lawo mama tshela ukhulu tshela ugogo ukubana ngamanga lawo gogo ilungele lakho lokuvota laziwa nguwe wedwa njalo ukuthi uvotele bani kwaziwa nguwe loNkulunkulu wakho lokho indlela zokwethusela abantu ukukhetha ubukhokheli kufuze ukhethe ungela kwesaba ungela valo inhlupho zonke esilazo bomama esikhala ngazo abantwana bangasebenziyo abantwana sebephila ngama drugs indlala ngekhaya izinto ezingahambi kuhle ezweni ukuhlupheka lokuhlukumezeka konke lokhu singakhona ukubana siye kutshintsha msiku ballot box ngeprogram lena esasiyidonsa bomama sikhuthaza abantu bethu kubana kabayiregister iprogram lena yahamba kahle kakhulu laloba ingasafikanga ezingeni lasilikhangelele ngoba lamanje bakhona abantu ofica kubana kabaregistanga kodwa kulabo abaregistayo sakhona ubana sibafinyele bomama ezindlini abale 18 and above 92 baseliphendukile ngelo sikhethe ubukhokheli obuza sisuthisa for the next coming 5 years ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngunkosikazi Khorandebele olwela ilungelo loluntu obexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo Ibandla lesisi lithi ibandla lezana uPF lihaze amaphepha amanga athi leli bandla lisaphatheki ukukhetho lwalamuhla amaphepha la alomfanekiso omkhokheli webandla lesisi umnomzana Nelson Chamisa elotsho ukuthi hlalani ezindlini lingayivota ngoba kulokuqilibezela kukhetho Isikhulumeli sebandla lesisi sikobulawayo umnomzana Swithan Chirotsa utshele Studio 7 ukuthi ibandla lezana uPF seliphelelwe ngumphako.
Yebo sicela umthwakazi omuhle ukuthi balimuke amaphepha ahazwe yizana uPF. Amalunga ezana uPF kazangalale namhla behaza yonke indawo amaphepha aqamba amanga amaphepha lawo. Acho ukuthi iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa siphumile kukhetho. Besicela abantu bengalaleli amanga lawo. Thina asiphumanga kukhetho silokhu sikhona kukhetho. So becela abantu ukuthi bayovota bavotele umnumzana Nelson Chamisa ku-president, bavotele ama-MP ethu, baphinde bavotele ama-councilor ethu. Abantu beamelanga babuyele emuva bengalaleli amanga akhulunywa yizana uPF. Isenzo lesi isenzo sezigila mkhuba yikuzama ukuthi inani lamavote awe Citizens Coalition for Change abe phansi besicela bakithi abantu baphume ngobunengi babo bayovotela iCitizens Coalition for Change njalo sicela abasekela iCitizens Coalition for Change ukuthi lapha babona khona amaphepha bebutha amaphepha lawo bewachise ngoba amaphepha lawo alakho ukuthi ephazamisa inhlelo zebandla. Becela liwathise amaphepha la umbu wadabula wenzela ukuthi engaphambanisi uhlelo lwethu olokuvota.
Alo ke ngumnomzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi sikobulawayo. Kusenjalo inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli isicele umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe iZimbabwe Electoral Commission iZEC ngamandla ukuthi ilandele umthetho nxa isethula impumelo yokhetho lukamongameli. Linhlanganiso ithi kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018 lolwenziwa njalo ngomnyaka ka-2013 iZEC yephula umthetho we-Electoral Act ngokususa impumela yokhetho lolu kuwadi isiya eHarare ku-National Command Center ingazange yaziswe ku-district lakuma-province. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okumqoka ukuthi ngikhangele izinto ezimbili. Ngo-2013 kwenzakala i-election eZimbabwe. Ama-results e-presidential kahambanga ngendlela. Asuka from i-ward through i-district esiya ku-National Command Center e-Harare. Khonokho akwenziwa njalo. Right, that is what we saw in 2018. In 2018, we saw the same thing. and amadoda lawa athi nqa angasuka ku-election ayabhala i-report ehamba eParliament. U-report yayo bayakonfirma ukuthi indlela okuhamba ngayo ayisiyo, kufuze kuhambe ngendlela enje enje enje. So kathesi esikwenzileyo ukuthi senze esithi yi-mandatory interview eyokuthi this time around kufuze ama-results e-election yona leyi abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo. Athi indlela yokuthi i-presidential results iyahamba kuhle, hatshi.
Yiphi leyo ndlela okumele kuqutshwe ngayo? Ungachasisela abalaleli ukuthi kumele kwenziwe njani?
Right, ama results angasuka ku police station ku ward, ufuza e district, from e district aye province, from e province yikho lapha ahamba khona ku national command center. Kodwa okwenzakalayo lokho ayi awe presidential sina sikhonona ngama results e presidential, ama parliamentarian e city national assembly ahamba ngendlela e right, but lawo awe presidential awahambi ngendlela e-right. So ama-results la kufuze ukuthi ku-province or ku-district sibe sikwazi ukuthi i-district enje abantu abavotele upresident bangaka, ku-province abantu abavotele upresident bangaka before kungakahambi ku-national command center. So i-election isenziwa, abantu kumele babekwazi ukuthi ovotele uzibani upresident, u-idim nangagwa bangaka ku-province, abavotele uchamisa bangaka, abavotele laba abanye ngobuningi babo bangaka. Nokuthi ukuthi size siyekuzwa sokuseHarare
ukungaqhutshwa kuhle kokwethulwa kwalimpumela okhuluma ngakho, ungathi kuphazamisa ukhetho ngandlela bani?
Nxa ama-results angasuka kuhhayi atholakale seku-national command center, into engayenzeka yokuthi angafika sengokunye esingakwaziyo, ngoba indlela ahamba ngayo is very secretive. Ama-results la kufuze abe khona yonke indawo, we should be able to collect. Nxa sithi collect siyakwanisa ukuthi sicalculate lathi sihlenze ukuthi lokhu kumeso lokhu kumeso, yikho kuphambanisa ukukhetha. In my view kakulungise khonokho.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Udaba lolu namhla sifayilile, it's an agent application, even kusasa sibilingangena. But okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kumele abekwazi ukuthi ama-results abehamba ngendlela engayisiyo. Khathesi ama-results kumele ahambe ngendlela eyiyo.
Yiwuphi umthetho obusephulwa lapha?
Section 37, subsection 4, paragraph C of the Electoral Act, section 65, section 72, section 110, maningi ama-sections ayiphulwayo ngendlela yena leyo kwenziwa ngayo.
Hello ke ngumnumzana Ngqobani Sithole, umgcini sihlalo wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abameli, ubexoxa ecingweni loNtu Ngameli Nkomo weStudio 7 ekwebulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni thina kwelakithi,
madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni thina kwelakithi,
madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota,
okwamanje ke kesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Madanga usecebise abantu ukuthi bengabuthani endaweni zokuvota ngemva kokuvota njengalokhu okukhuthazwa libandla le-CCC. UMadanga uncome ukuthula okuselizweni esithi kulungele ukhetho luza kwenziwa abantu bekhululekile. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU PF lephule umthetho wezokhetho ngokwenza umhlangano werali eChimanimani ngomvulo. Umthetho wona uthi ukukhankasa kumele kugcine sokusele amalanga amabili ukuthi kwenziwe ukhetho. Ibandla leZANU PF libikwa lenze umhlangano eGangauta Village eChimanimani. Namanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanubona Studio 7, ninjani Studio 7, balaleli nonke nabasakazi. Bengicela nje ukusho nje ukuthi lo Anglestone Sibanda lo ningambizi ngomhlaziyi wezombusazwe. Ithini nje isikhulumeli sezano, ningambizi ngokuthi uhlazi, akahlaziyi niks lwana, ukhulumela nje izano nje. And ulahlekisa abantu abaningi, abantu ba international community, mabangalaleli into azikhulumayo, bangacabanga ukuthi iqiniso lo. Kanti nje usengezimithiyo nje lo. So ningambizi ngomhlaziyi wezombusazwe ithini isikhulumeli sezano noma ngeke official spokesperson sezano kodwa khulumela yona izano nje from nowhere kufana akahlukananga nje nalowo witness lo obaleke ngale wayongena ngale I don't think lo engqondweni u right kahle upstairs unenkinga ngathi mhlambe usekagula kancane akuse abantu esingabathatha serious. Okay, siyabona.
Izano yiphi imgwaqo abalungisileyo? Akula mgwaqo, akula zibhedlela ezikhona ezilomuthi. Yonke imithi uyahamba ezithengele e-chemist. Abantu bezano babhedwa, babhedwa kumbhedo lo.
Studio 7, Studio 7 linjani? Ngithi ke ngiphendulele ubaba lo to South Africa ndiyothi uChamisa uyafana uyiZMPF ebusuku emini lanxa engathi i-opposition ukuthi uza ukuthi sisupport umqondisi, sisupport umuntu ose-South Africa, simsupporta ngaliphi uyakhontesta ngakho la kakhontesti, sisupport umuntu ozihlaleleyo ongakhontestiyo ukuthi ayenzeni umqondisi njengoba laye ngwakomoyo nje akulamoyo akulandebelela komoyo nxa kuyukuthi ukhangela ukuthi uChamisa lishona la emqondisi akusonde akulandebelela komoyo into akomoyo ngamaruzi lawo la elishona lo mqondisi njalo nxa kuyukuthi sibilule siqiniseko zokuthi ufuna ukujintshilizwe ungaphi kathesi nxa kuyukuthi sibilo mqondisi ngabantu abaqotho bokuthi balesiqiniseko ngento abayenzayo ungaphi uthule zwi kathesi.
Studio 7 ngiyalibingelela lonke balaleli be-Studio 7 hhayi kwasuka lokho bantu kwasuka lokho esambeni siyovota likaliyekela ukuroba lina makhuluku lina ehlala liroba abantu liyekele ukhetho lube right kubalwe kahle ama-result ephume like liyekele ukugodla ama-result lisaroba lina likwe liyeke mpela ukhetho kubalwe kahle ama-result ephume kahle kungela kuroba phakathi abantu bevote bekhululekile.
Sanibonani basakazi abahle Studio 7 nabalandeli nabalaleli, siyawubonga umthethwandaba Supreme Court ukukhuluma iqiniso, uveza iqiniso. Singayithembi judiciary kunjalo ngoba sifuna ukuba no-service kasukuwere naye econtesta njalo akukho ukuthi bazayenza pho amacebo futhi kungakafika u-23 la ngemva kwamhla ka-23 ngoba siyazi ukuthi vele ama-dispute azakwakhona funa ukubona ukuthi bazalandela ama-facts yini abe ufakwe phambili kumbe njani ngoba into emele siyenze ngama-facts kuphela hhayi khona ukuthi babe partisan yiko kuthiwa i-judiciary capture liyana asiyifuni yenzakale funa ukuwinayo wini emgceke kucace ukhuluma ngu-Alec Nyaka.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga umsebenzi omkhulu ngisenzela wona. Kuyadumaza kakhulu ukuzwa o-Anglestone Sibanda behlala bekhuluma kakhulu bekhuluma nge-3C ngani bazi nge-3C. Mr. Sibanda wazi nge-3C nothing ngaphandle kodwa uli-agent ezizani kuphela ungeke ukugxekana le-3C ukuthi ingaziwe namalandela abangakanani ifaka ama-double candidate izalo i-double candidate efakwe yini lingabantu bezani licawa thina sikwazi khona lokho akula double candidate kuzani kodwa kule double candidate ku-3C why kwenzakala kanjani ukuthi beforge ama-signature emakhoti bebavumele ba-right bafakeni benjalo lina lingabantu bezano yekani ukuthi lizenze ukuthi lingabacubungu bezombusazwe linalikhulumela izano abayekele i-3C izame khona ke kuzamayo ukukhulula isizwe i-3C asilandaba legama lo-3C sifuna umuntu ozasikhipha emaketaneni ezano pf for the past 40 years mina kade sisendle 40 years ngazalwa kuyizano kuze kube manje sikhathele thina ngani labo Sibanda elikhulumela futhi likhulumela ukuhlupheka kwabantu ngoba nilajabiswa kudla imali ezinyembezi zabantu uChamisa nguye kuphela ozozama ukuthi akhulule abantu besiNdebele labantu bonke eZimbabwe jikelele so wena ungakhulumela ukuthi hey iChamisa ugcindezela abantu beZimbabwe abamandebeleni ngoba kafanga ubani bani labo bani ba
uchamza ukabinet uzabafaka wena wabhekile ngeke zibagodo toza ngiye khohlwe ngithola kancane othenda ibithu yabazi ngabantu bakho osebenze labo kudala so lapho sizazama ukwenza istrides ukuthi sikhiphe lina amatsotsi ezanu kade lokho besithindezela siyabona
salubonani 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 lonke basakazi Studio 7 lingilela njalo bonke labalaleli hayi mina ngikhuluma ngendaweni yasenkaya isicelo sami sokuthi ama-election alandelayo ngoba lawa sesikhuluma seyedlula ama-election alandelayo le sifikisele leli lizwi inkokheli ze-CCC ukuthi ama-election alandelayo wangene emakhaya emadorobheni hhayi bake bami mbijane ngokuyaziwa lo kodwa sicele ukuthi emakhaya inkokheli ze-CCC zonke nje zingene emakhaya zikhampeni kakhulu emakhaya kusese lesikhathi bangalindeli kukhampena ama-elections efikile ngomnyaka wamavoti bakhampeni amavoti esesekhatshana emakhaya kakhulu kulapho abantu abasayethuselwa khona betshelwa ukuthi ye izane ngadliwe uyabulala abantu izane ngadliwe yabulala abantu bengakwazi ukutola umuntu obulawayo so sicele ukuthi next time ama-election abuyayo bazame ukukhampena emakhaya kakhulu okuzwayo futhi batshela abantu iqiniso ukuthi akula mpi ezava khona ezimbabwe yokuthi umsotsha wezimbabwe uyadubulala abantu bezimbabwe bethi babangukuthi ngoba izane sidliwe konke lokho kudingeka ukuthi abakhokheli be-CCC bangene emakhaya befundisa abantu ngoba abantu emakhaya bancindezelekile kakhulu kwelakithi komnyama phambili yikho lapho engikhala khona kakhulu khonapho cela nifikiseleli lizwi kunkokheli ze-CCC
yebazali lingavoteli into ezolihluphekisa iZANU-PF yayihlula kudala siphula namanje lokho esihluphekisa
siyakemazini laeuropa lapha siyabona ukuthi iyaropa lapha kulokhu
nzeni wakwabona ngabo umuntu ozothiwa kukhona umuntu uwinile engavotelwa usubonisa ukurikhiwe lapha sokuyenza
isitoye badala okunye yinomele likhulula ilizwe badala bami okunye yinomele likhulula ilizwe
lingarotshwa amaforikwa
lingarotshwa la marayini
kwalesiyana esibhalwe ZANU-PF
lingarotshwa yinomele
fakani chamisa pakati fakani chamisa pakati funa chamisa tine tonke iZimbabwe
yeah mina ngakwa masfoli
iZimbabwe masfoli awu bona umuntu ambe ropa bande sindibele ne gqibela bande rope
salibonani ma studio 7 ngezinga eliphezulu lasekhaya eZimbabwe sithi qhubekelani phambili ngamavoti kakuvote indawana zonke zelizwe indawana zonke kuzelizwe emakhaya aphumane le vota akula muntu othi yena ozavuselela umvukela ukho lo mvukela kathi yabuvukela bani yohani ngabantu abamnyama lodwa kathi kutheni asifakeni upresident omutsha kusasa sasa siqhatheni upresident omutsha akaqhathe upresident omutsha akangene esihlalweni asambeni siyevota kuko konke amagumbanini omhlaba asivoteni umhlaba wonke sijikelele asivoteni asilukhangeleni ukhetho lwezimbabwe lonke wonke ozazi ukuthi ngumntana wekhaya wezimbabwe asambeni siyevota ingabe mude kakhulu iyabonga laphana igama omunye ukona nkomo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Uhulumende welemelika usekhuthazele eZimbabwe ukuthi liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo olulokuthula. Embikweni owethulwe lugatsha lwe-State Department elemelika lithi izizalwane zeZimbabwe zilelungelo lokukhetha umkhokheli ezimfunayo. Elemelika lengezele lathi alisekeli hlangothi kodwa lisekela umbuso okhululekileyo. Kambe kuzavotwa ngokuthula na? Silentathele izindaba yethu u-Ezra Chisa Sibanda okobulawayo. Ngiyakwamukela Ezra Chisa.
Ngiyabonga Chris, kunjani eMelika namhla?
Hayi, eMelika ku right, asazi khona ngapho kunjani. Umkhathi unjani?
Ngapha hayi. Umkhathi uyachisa abantu sebephuma kodwa bakazi baningi balutshwana endaweni ke seziyi-5 ezigijimile kade sikuthi ngibona ukuthi ulanda waleleni kuphandle. Hayi bekungelanto alele phandle bayafika nje kathesi kwamanje sengisithi wolo. Evelyn kwade kungani ku Evelyn High School ikwela abantu kana kulendwendwe abantu bafika 50 bemile lapho sidlula lanta ngo 33 abamileyo phandle ngale Thread Gold primary la kuvela abantu ngo 5 abamileyo ngizavuyela ngisiya kuzwa kodwa abantu babuya ngokuthula akukhanya kulo muntu okhuluma lomuntu into ehluphayo ukuthi ke iningi labantu amabizo la atengekho amabizo ayadengekho lapha emaphepheni kuyikuthi abaningi bacabangela ukuthi balahlekile-ke ku-polling station okumele bavote kuyo abanye kabakwazi sebelokhu bebhoda babhoda kade ezinto abathathu ade ngibabhodisa ngibona ukuthi bavota bengaphi kodwa silo omunye ubaba lapho okukhanya ngani ngokuqala-ke osemelele ukuthi angene kunjani baba
hayi aphila njani
ye ungakhuluma la Chris baba
ye linjani baba
Ngiyaphila kunjani?
Hayi siyaphila. Ye uzevota wena ngokwakuqala yini kuvota kwakho?
Hayi vele ngivota iminyaka yonke.
Aha. Manje sike sezwa njengoba lapho yezwa uEzra Chisa Sibande ekhuluma lapho kubana bakhona abathi behlola amabizo abo bathola engekho. Wena lakho walithola likhona na?
Yile mina isikhathi esiningi bemvotele emguza nawo ngendlela yokuthi ngisebenzele lapha kobulawayo ngatshintsha ngalifaka lapha khathi singavotela khonapha esitho ikhona ilizwe lami lijekile likhona
ah okay so baningi yini abantu osuke wakhuluma labo besithi bakhangela amabizo akhona
ye abanye njengakhonapha kithi esitho abaningi bakhona obekumele bavotele la amabizo abase-Evelyn
Mhm. Manje
Evelyn wele kuseduzana akukho khathana kangako.
Mhm. Bona abasakhulayo esizwa kuthiwa bavota ngokwakuqala, basuku ubona ngani bazasukuma yini ngobuningi kumbe sizeyabona besenza lokho esike sezwa abanye besithi bona ukuvota kunceda.
Hayi, vele la khona apa ngikhangele mani, bonani kulabantu abangafiki 12, kanti abantu abanqa bezovota ufanele ukuthi ayiline isinde sikhathana kakhulu.
Mhm. Manje ngokubona kwakho kungakutshengisani lokhu ukuthi kungaba lo tshintsho yini kumbe kuzahlala kunjalo.
I think inxa ngithi ngiyakhangela mina kungenzakala ukuthi angcanye ama polling stations amanengi.
Mhm.
Afakiweyo angxe ngabangelwa ikhokhonoko.
Mhm. Manje wena usiyavota kwenapha kuyini okukhangeleleyo ebantwini ozabavotela umongameli ukansila lelunga ledalela ephalamende kuyini okufunayo ukukhangelela ukuthi kwenzakale ebantwini bonabo
hayi ngiyakhangelele nje ukuthi into zonke zihambe kuhle kulele development le economy kuyiphakama into yonke ke right
mhm labo kade bekhona lapho esigabeni sakho ungabavotela ukuthi babuyele yini
ayo vota is my secret
hayi kulungile ungasiphu Ezra futhi
Alright. Eh, hayi siyabonga ke. Hayi. Akule muntu ufuna ukukhuluma ikakhulu nje laba besponsors bakhona apha eDizani. So akule muntu ufuna ukukhuluma. Kanti sibona enye candidate yebulala iyamela ke iBlawe Central ubaba uSarenda. Ngibona la uyafika lapha uzokhangela. Ungafunda iphadla la Chris ubaba uSarenda.
Ah, isikhathi iso singani si asisiningi. So bemfuna ukuzwa ukuthi sike sabona lapho kukhulunywa ukuthi kule ward lapho okulamabizo ama candidate angekhoyo amabili usuke ubuyizwile yini leyo ndaba
ah ngizwanga mina ngizibazi kodwa la kulapha lo ward 1 kuthoka kula ballot
yeah ku ward 1
okay u ward 1 zabo zanika iupdate ukhanye ku ward 1 kula ballot la
ah okay Hayi kulungile sizaba sikuqhuma sisiza ukuthi kuhamba njani isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyo. Okay, yeah, siyabonga la. Okay. Leyo ke intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ebesixoxa laye ekobulawayo eCity Hall. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi votani ngokuthula. Sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye kodwa lamhlanje ilanga lonke litheke indlebe sizaba silicathekela kancane kancane ukwenzakalayo kuze kuphume impumela eyaphuma kumbe kusasa kumbe kunini kodwa lihlale lithiye indlebe ku Studio 7 ilanga lonke igama njengoba ngithilo ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa ekuseni.